go VOA Ndebele.
Amono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuNtulikazi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
le ndaba yomthetho othiwa Patriotic Act uyasethusa kakhulu njengezapho, kodwa ibikhona phela imithetho efana nale efakwa ngu-Ian Smith, ayisinqabelanga ukuthi singayempini. Yebo, kwethusa, iyasethusa, kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenzele.
Iningi liyawusola umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act, loba i-Patriotic Act lesithi uzasetshenziswa ukwephula amalungelo oluntu ngesikhathi sokhetho.
Remember, even may okay gizolo, so we have gathering information. That's why I'm saying that if we in the Zimbabwe Republic, please, we're conducting our investigations.
Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lwe-CID amtshayele ucingo lamhla ebuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF koBulawayo. Ukonakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuba iningi ligcine lingena ebunzimeni bokulandela lonke udumo oluzayo ukuze athole imali ngesiphangiphangi okunjengenhlelo zama-pyramid schemes. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ingcwethi ezicobongula ezemithetho, amagqwetha, amalungelo oluntu, uzulu lamabandla aphikisayo bathi umthetho omutsha we-Criminal Law Codification Reform Act, loba i-Patriotic Act, uzosetshenziswa ukwephula amalungelo kaZulu ngesikhathi sokhetho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esisayine ukuba umthetho lo uqale ukusebenza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Ingcitshi zithi lo mthetho wephula amalungelo oluntu ngendlela emangalisayo, zisithi kawuhambelani lalokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Enye yalezi ngcitshi elombono munye ngumnumzana Lizwe Jamela oligqwetha elisebenza lenhlanganiso ye-Veritas.
Asikhangele ngendaba yama-elections vela aseseduze lawo ngo-August. Ama-political parties kumbe ama-political activists kumbe laba abafisa ukuthi bekhethwe kukhetho lalapho ukuthi behambe phela ezigabeni labo bekhankasa ukuthi bedinga usekelo ukuthi labo bevotelwe ehofisini. So uyabona nxa umuntu ekhankasa ulapho ukuthi ekhuluma ukuthi hayi, sina sifuna ukuthi lisikhethe ngoba sizalenzela into enje, sifuna ukuthi uhulumende lowo khona kathesi esuke ngoba uphambanisa indawo lezi kayenzi ukuhle lalapha lalapha lalapha, thina sithi khona isizalilungisela. So nxa ukhuluma khonokho ulakho ukuthi la ufithi usubotshiwe ngoba kuthiwa wena sizondisa uhulumende.
UJamela uqhubeke sithi lo mthetho lezijeziswe eziphambana leminye imithetho enjengaleyo enika uZulu inkululeko yokutsho imibono yakhe, asole uhulumende nxa lapho ephosisile kungela kwesabela ukubotshwa loba ukujeziswa ngesigwebo sokulengiswa. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lo mthetho mubi esithi ulakho ubaphazamisa emikhankasweni yabo njengebandla.
Inhloso yokusayina lo mthetho omubi kangaka yikuthi bawusebenzise masinyane kwenzela ukuthi bahlukumeze njalo banqabele amanye amabandla afuna ukukhankasa ngesikhathi sokhetho. Yiyo injongo yayo. Yikho ke sithi thina konke lokhu kukhombisa ukuthi akusoze kube le-free and fair elections. Kodwa lokhu akusiphi ukuthi sibole inhliziyo ngoba abantu sebezimelele.
Lokhu kusekelwe isikhulumeni sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu, yena othi imithetho enjengaleyi iyethusa.
Le ndaba yomthetho okaMnangagwa othiwa yi-Patriotic Act siyawunanzelela njalo uyasethusa kakhulu njengezapho kodwa ibikhona phela imithetho efana naleyi efakwa ngu-Ian Smith after UDI ayisinqabelanga ukuthi singayi empini sikhulwele ilizwe lakithi yebo kwethusa iyasethusa kodwa asoze isenze singenze okumele sikwenze ukuthi sikhulule uZulu sizaqhubeka thina ngomsebenzi esiwenzayo sikhankasa
istudio 7 kanye nelisanga ukuzwa imibono kamphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kodwa ikhuluma ngemva kokuphathiswa kwalomthetho edayile senate wathi lomthetho uqakathekile kwezomvikela welizwe ilunga lezanupf ozamela ibandla leli empopho mamzilikazi umnumzana Admire Masikati uthi akakuboni okubi ngalomthetho
i-patriotic act ayimphambaniseli ukhankaso lwami ngenxa yokuthi nxa ukhankasa ukhankasa ebantwini abanye bayithanda abanye abayithandi kodwa kuqakathekile ukuthi wena njengomuntu okhankasayo uzwana na okunganani endilivumelana okunganani nabantu yabokhuluma labo ukwenzela ukuthi izinto zakho zikuhambele kakuhle so mina njengomunye wabantu abakhankasa kukhankaso lokhetho lwamhla ka 23 August 2023 amboni uhlupho olukhona kumbe impambaniso engingayithola ku Patriotic Act leyo khona
abatholakala belicala phansi kwalomthetho babikwa belakho ukugwetshelwa ugodo kumbe ukuhlala ejele okwesikhathi eside umthetho lo uza ngesikhathi kungasensuku zatshwala ukuthi ngoqhutshwe ukhetho elizweni lokudinga amakhansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kancwabakazi kungalesi sizathu ingcwethi ezicubungela ezombusazo zisithi ulakho ukusetshenziswa ukwethusela lokuhlukumeza ababandla aphikisayo loba labo abalemibono ehlukile likahulumende ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
intatheli izindaba yestudio 7 u-Anastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lwe-Central Investigation Department i-CID amtshayele ucingo lamhla ibuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla lezanupf kobulawayo izolo ababikwa bebexotsha abathengisa ezitaladini kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo uNdlovu uthi ulokhu esizwa ubuhlungu emzimbeni ngemva kokutshaywa
ubuhlungu bomzimba lokhu bukhona intamo ukunyathela nyathela nzima leqolo lingathi liyatshisa-tshisa ubuso buyehla ukuvuvuka kodwa amehlo abuhlungu lekhanda njalo ukuhlukuluzwa kwabantu kukhona le ntathela izindaba ebengilazo izolo lazo zitshayiwe but njengokuthi bengabantu abangamadoda benelisile ukubaleka umsebenzi wami ngokuthatha izindaba ngisekelwa yisisekelo sombuso welizwe esingivumelayo lo hulumende angivumela ukuba ngisebenze eZimbabwe mina I'm an accredited journalist under Voice of America akukho engikwenzayo okungekho emthethweni eZimbabwe ngihlawulile yonke imfanelo engenza ngivumeleke ukusebenza eZimbabwe okwamanje silinde ukuthi so nyamangala ukuthi ukutshaywa kwabantu kuyabe sokuhlangaphi
isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba
remember isn't may okay gizolo so we have to gathering information that's why I'm thinking that if Tina Njeng Zimbabwe Republic please we conducting our investigations inikwe inengi zinikeza ngohamba kwesikhathi
sibuze umgcini sihlalo webandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Jabulani Sibanda ngalolu daba wathi wonke umuntu kufanele alandele imithetho yekhansili kodwa kasoze akhulume okuningi ngalo ngoba ephandle kwedolobho njalo engakwazi okuningi okwenzakeleyo umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo ukhansila Mlandu Ncube kaward 1 enzikini yedolobho uthi udaba lolu sebaluhlafuna emhlanganweni eminingi leziphathamandla zikahulumende labanye ama-stakeholders ngesingisi kodwa abathengisayo laba okusobala ukuthi abayisibo bezigabeni zeMathebeleland bayala ukusuka ezitaladini
ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha loba kuthi bani wazama bayamehlula ngoba bamtshela utsharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana netishoni utsharuka ukuthi hayi uyakuzotora burawayo ndibana alisebenzisayo uba kuthiwanda uyakwazi azame ukuyakhona le indaba ka-5 Avenue yaze yadiscussa with the Joint Operation Command at provincial level, chaired by the Minister Umama Ncube. Babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke. Njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngayebandla lithi. Ungafika khona phana, bagqokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bantu.
Asizweni umbono. Kamnumzana Njabulo Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum, ngalolu daba.
Ya si uhlungu ngalokho sikuzwileyo echaya ngemuva wokuthi thina njengenkokheli zentatha ezindaba sifike sakhulumisana la ma-political parties ukuthi khona khona bengahlukuluzi entatha ezindaba. Kuyasihlupha ukuthi khona khona awukabi lo muntu osethe wabotshwa ngoba imfanekiso ikhona, lama-videos akhona, abantu bangikhona babonakele ukutshengisela ukuthi ngabohlangothi luphi. Sizama ukuthi sikhulumisane la amapolisi njengoba sike zihamba lawo ilizwe lonke, sikhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo lokuthi intatheli zindaba zingatholakali lo monakalo. Kubuhlungu kakhulu uthole ukuthi khona khona laba abantu bachaye intatheli zindaba ngomfazi ngesikhathi kule nsolo yokuthi khona khona balutshwana abantu abaswasazana abazintatheli zindaba. Nangu lo usisi Anastasia ozimisele ukuthi asebenze, kodwa sesitholakala ukuthi kulezi gebengu ezitshengise ukuthi khona khona azifuni ukuthi kube le ntatheli zindaba ezingobomama. Siyakusola kakhulu lokhu, sicela amapholisa ukuthi khona khona ekhangele into leyo, acubungule ukuthi uhambe njani labo abathe babonakala ukuthi yibo abathi bephambi kwakho bebise phambili kumakhosi.
Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela iZimbabwe Union of Journalists, iMisa Zimbabwe, lezinye lazo sezisole kakhulu lolu daba, njalo zithi zizaphathisa ngendleko zokuthi uAnastasia Ndlovu athole usizo lokuhlolwa emitshineni. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Ngqobani Sithole usekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuba yesule umugqa womthetho olawula izokhetho we-Electoral Act othathela izizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuvota nxa zithe zahlala phandle kwelizwe okomnyaka olengxenye kumbe inyanga ezilitshumi lesishiyagalombili i-18 months zingaphendukanga ekhaya. Igqwetha likamnumzana Sithole umnumzana Eddington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba lamuhla. Umnumzana Sithole uthi i-High Court kumele isule isahluko 23 somthetho lo ngoba ukuthathela abantu beZimbabwe ilungelo lokuvota kuyikwephula isisekelo sombuso welizwe. Udaba lolu luza ngemva kokuvinjwa kukamnumzana Xavier Kasukuwere ukuncintisa lidale le-High Court ngemva kokumangalelwa ngumsekeli we-ZANU-PF esithi umnumzana Kasukuwere akumelanga avunyelwe ukuncintisa ngoba ihlale kwele-South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye. Kodwa yena umnumzana Kasukuwere uyasiphikisa lesi sinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. Kusenjalo amapholisa athi asevule uphenyo phezu kommeli we-Churumanzi South olilunga le-ZANU-PF unkosikazi Barbara Rhodes ongumsekeli njalo kamphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe yena obikwa ephume kwenye i-audio ethethisa ipolisa elalibophe ilunga le-ZANU-PF elalidabule amagwaliba ebandla le-CCC okukhankasela ukhetho. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iZimbabwe Election Support Network ziqhuba inhlelo ezikhuthaza ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo. Iningi kodwa liyathandabuza ukuba inhlelo lezi zilakho na ukuvimba udlakela usulumemetheka elizweni. Kubika uGibbs Dube we-Studio 7.
I-ZESNY eqhuba uhlelo lwe-Voting Peace emigwaqweni isingene endaweni ezigoqela eGogwe, eMagunje, leNkayi lapho kuthaza khona uZulu ukuba agakasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ezinye njalo inhlanganiso eziqhuba inhlelo ezifanayo nge-Community Tolerance, Reconciliation and Development Trust le Hill Zimbabwe. Benza lokhu kulandela imbiko ethi banengi abantu abakhahlanyezwa elizweni lonke jikelele ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Umfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi ziqakathekile indlelo lezi.
Kuyanceda ukuthi kusikhumbuze ukuba thina singabomakhelwane, siyaphilisana njalo sonke singabantwana beZimbabwe. Akudingakali ukuthi sixabane ngenxa yokuthi silembono ehlukeneyo ngalesi sikhathi sokhetho. Ngakho-ke yonke imikhankaso iqakathekile, akumelanga sikhangelele umkhankaso phansi eyabe incedisa ukukhumbuza abantu ukuthi bebe lokuthula.
USibanda uphinde wathi kuqakatheke njalo ukuba abantu bavikele abanye ngesikhathi sokhetho.
Singenza ama-campaigns wonke, kodwa into eqakathekileyo ukuguqula indlela sonke esicabanga ngayo. Ubudlwangudlwangu buqaliswa ngabantu, kungaqedwa ngabantu.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Ellen Shiri Yetenga, okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Uhlelo olama-road shows olukhuthaza ukuthula olukhutshwa izinhlanganiso ezizimele zodwa ezifana le-Ethnic Contract le-Hill Zimbabwe silubona luqakathekile kakhulu elizweni ngoba luyafundisa njalo ikakhulu sikhangelane lesikhathi leso esokhetho. Into esihlukumezayo njengebandla yokuthi udlakela luyakhula lokhe lusiba luningi ikakhulu udlakela oluyenza ebantwini abe-CCC labanye nje abangasekeli iZANU-PF. Sibona udlakela lolu lusuka ebantwini abefazi njalo labasekeli abeZANU-PF bayethusela abantu ezigabeni lapho abahlala khona. Njalo sibona lamatitsha ikakhulu laba abafundisa emakhaya ukuthi bethusela.
Unkosazana Kethwe Bhebhe olandela ezombusazwe uthi kunzima ukwenqabela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe ngesikhathi sokhetho.
So kungumkhuba nje ukuthi every time nxa kuzaba lokhetho kube lokulimala kwabantu, lokudilizwa kwezwakhiwo, legazi elichithekayo. And akuyona into entsha, into eqale nje ngo-1980. But okumangalisayo okuyikhona futhi okungani kwenza lento iqhubeke yikuthi bakhona abangathintwa ngumthetho esingathi yi-selection application of the law. Uzonanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu ababangela udlakela babe besazakala, bebonakala these days kulezindlela eziningi esingathi technology ezilokuveza abantu abayenza lokho. But uzothola ukuthi amapholisa ababophi. Sizokhumbula even ngama-by elections kulabantu ababonakala bechaya abantu einsiva ematopo ngale lana izakhamizi zahamba zakhuluma emapholiseni. Akula nto enziwayo kuze kube lanamhlanje.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uncoma okwenziwa zinhlanganiso ezishiyeneyo ezilwela ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo.
Siyafisa ukubana ukhetho lolu lube lukhetho olungeladlame phakathi, abantu bafunde ukuzwisisa ukuthi vele asuze sibone ngokufana nayo. Nxa omunye ethe wahamba ehlangothini leZANU-PF, omunye aye ku-CCC, kumbe omunye kumthwakazi, kumbe omunye kuzaphu, sonke singabantwana beZimbabwe, singabantwana bani. So siyayikhwabitha imizamo eyenziwa yilaba abezesini lamanye amaqembu atshiyetshiyeneyo. Siloyisa lokuthi abamachurchi labo abenkolo bangenele phakathi, ngoba abantu abaningi bayangene ezinkolweni abakhuluma izimfeni labo balokhuze bakhulume okuzwayo ngodaba lokuthi kube lokuthula phakathi kwabantwana beZimbabwe. Ngoba singabantwana abanye, sizihlobo, siyazalana. Akudingeki ukubana sisigebengane, sigadangane ngenxa yokuthi kona sokubuye ukhetho. Ukhetho yinto ebuya idlule, kodwa ubungane, ubuhlobo abusoze budlule njalo abugezwa ngesepa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhulume kakhulu emphakathini ngokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ubonakala kwesimo somnotho welizwe kubika sokudala ukuthi iningi lizithole lingena lapho kwezinye inhlelo lapho elingathola khona imali ngesiphangiphangi. Abantu bengena kulezi nhlelo bethenjiswa ukuthi bazathula inzuzo enengi masinyane okunjengama pyramid schemes. Intatheli izindaba obathabile masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula yezomnotho kanye labawele emaqhingeni lawo bachasisa ukulahlekelwa kwabo. Ngeviki ephelileyo kubotshwe owasungula uhlelo olwe e-creator uZhao Jiatong labanye ababili uTrimota Fumanei kanye loJustin Kuchekenya abahuquluza uZulu amadola eMelika aphezu kwesigidi i-$1 million. Umnumzana Ben Ndlovu, omunye wabaqilwa ehlelweni lwe-e-creator, uchasisa ngokulahlekelwa kwakhe.
Ekuqaliseni ngafaka imali yami ngabe ngiyisanelisa ukuthi ngikhiphe emva kwenyanga bese ngijoyinisa abanye abantu lami babaningi ngaphansi kwami okutho ukuthi bese singabantu abafika i-15 abantu abasuka kimi. Bonke laba abanye engabajoyinisayo mina inyanga ibengapheli ingakho bebelokhe bengatholi lutho kodwa mina yami imali engayifakayo ngase ngiyikhuphile sengilindele nje kuphela ukuthi ngidle abantwana bayo. Kube buhlungu kuphela ukuthi yona le imali ivalelwe phakathi lokuthi abantu abajoyiniswe yimi bagcine bedliwa bengasanelisi ukuthi bethole imali yabo njalo.
Omunye wabafundi bekolishi eleGwanda University uPride Ncube uthi bafunde isifundo sokuthi imali iyasetshenziselwa ayibuyi yodwa.
Bamna ngumntwana wesikole bese ngifakela imali yefees phakathi bese ngifaka imali ye-laptop phakathi imali yami yonke because i-creator lisithi ungafaka imali eningi uyenza imali eningi yani uyenza imali eningi ngamalanga ngamalanga. So ithe ivuke ngekho ngizobuhlungu kakhulu lande abazali bami lokuthi ngibatshele njani angikwazi ukuthi ngiqalisele ngaphi ngithini ngibalanse izinto kunzima i-creator sibulele kakhulu and sibulele kakhulu isifundisile futhi ukuthi kwamele sivuse njengabantwana like njengabantwana besikolo sizama ukuvusa singaphungu ku-download imali imali yasetshenzelwa.
Unkosazana Janet Gumbi uthi abantu abatsha bafuna imali ebuya lula njalo masinya kungakho behugeka kunhlelo zama-pyramid schemes.
Sina sikhangelele i-fast cash uyakuphiwe imali yefees obusucabanga ukuthi ungayispina njani masinya ukuze lawo uthole i-pocket money. Okunye lawe nxa ungenisa abanye abantu ngaphansi kwakho uzuza enye imali kodwa ngemva kwalokho wayenzakalayo nge-e-creator sesilokuthandabuza ukungena kunhlelo lezi. Ngibona engani uhulumende nxa engavula amakhampani abantu basebenze kuzavala konke lokhu okuyi-informal ngoba iqiniso yokuthi abantu bayalingeka ngenxa yokuthi wonke umuntu uzama ukudinga imali.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho eNational University of Science and Technology iNUST weluleka uZulu ngodaba lwama-pyramid scheme.
Nxa sikhuluma i-pyramid scheme ngumhlobo webhizinisi engekho emthethweni. Uyanxuswa ukubana ufake imali yakho uthenjise ukubana uzaphiwa imali yakho esiphindaphindiwe. Imvama ikuthi nxa uthe wafaka imali yakho abakuqala umnikazi uyaqala alinike sibili imali yakhe. Okusuka kube khona ukuthi engabona kubana sokujoyine abantu abaningi uyathatha imali le agcine esinyamalele. Isicebiso engisinika abantu ubana ungabona kusiba lo mhlobo webhizinisi othi bise imali yakho siyakunika isiphindaphindiwe basophe khonapho ngaba yi-pyramid scheme.
Akuqali ukuba uZulu alahlekelwe imali kunhlelo zama-pyramid scheme kwele Zimbabwe. Ingcwethi kwezomnotho zihlala ziqonqosela uZulu ukuba aqaphelisise inhlelo ezithembisa inzuzo yemali ebuya masinya. Zisithi ezinye zezibonakeliso zalokhu yikuba kufanele ufake abanye abantu ngaphansi kwakho okwenza uthole inzuzo kulokhu. Abaqeqeshi kwezomnotho bathi umnotho wakhiwa ngesikhathi ngakho lokhu okukhanya kuletha inzuzo ngesiphangiphangi kuvele kunuka santungwana ngokunjalo uZulu kufanele ahlehlele emuva kulokhu. Inhlanganiso e-Financial Intelligence Unit e-Banga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe layo ikhuthaze uZulu ukuba aqaphelise inhlelo ze-pyramid scheme ngoba zingekho emthethweni njalo isikhathi esiningi abantu balahlekelwa yimali. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo ngingubathabile Masuku.
kulabo dokotela abathi abafunda emakolitshini lanye abesifazana abasebenzisi ngemfanelo iphilisi lokwenqabela ukuzithwala. UTopias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-emergency contraception pill isetshenziswa ngabanye abesifazana eZimbabwe ukwenzela ukwenqabela ukuzithwala. Odokotela bathi kusobala ukuthi kulabanye abangalisebenzisi kahle. UThubelihle Ndlovu ofunda eNational University of Science and Technology uthi kuningi okwenza abasha belisebenzise iphilisi leli.
Abaningi abazali abakhulumi labo ngocansi. So bona baye bengafuni ukuthi umzali abone ukuthi khona umuntu sesenza ucansi. Abafuni kumitha. Okwesithu yi-peer pressure. Njengoba bengishilo ukuthi abazali abakhulumi labo bona sebebona kungcono ukuthi bekhulume bodwa sebetshelelana eceleni. 3, ungamitha umncane, impilo iyaba nzima. So yikho begcina sebethatha wona lama emergency contraception pills.
UBinon Ncube owake wakhokhela inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union uthi amankazana amaningi ikakhulu abasemakholitshini basebenzisa iphilisi leli ngoba kabazivikeli uma besiya emacansini.
Lingakhangela kube lesurvey enye ebitshengisa ukuthi abantwana kuma-tertiary institutions abaningi sebelomkhuhlane we-HIV and AIDS. Sesinabantu abaningi abangesabiyo umkhuhlane but abesaba nje ukuzithwala. So yikho sokugcwala kakhulu ukusetshenziswa kwamaphilisi avalela ukuzithwala kulokusetshenziswa kwama-protection ngoba lapho abasekho khonapho sebesesabela ukuzithwala.
Usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uthi baningi abatsha abangasebenzisi iphilisi leli ngendlela eqondileyo.
Siyabona ukuthi sokubhahile ukuthi abantu basebenzise amaphilisi e-family planning la okuthiwa yi-morning after pill. Ukuthi umuntu uyabe vele emacansini engazange wavikela asevuke ekuseni egijima siyathenga la amaphilisi. Wona amaphilisi la ayenziwa kuhle sibili ukuthi asebenze avikele ukuthi umuntu angazithwali. Kodwa into esidanisa ukuthi abantu nxa sebekwenza lokhu ukuthi sokuyinjayelo. Hayi lokho kakusakhwabitheki akumelanga abantu bayenze njalo.
Ungwenya uthi okuqakathekileyo ukuthi abatsha akumelanga be emacansini bengazivikelanga.
Kule mkhuhlane emibi enjengabo HIV, gonorrhea, syphilis, amawotsi, hepatitis B umuntu engabathola ekuhlanganeni emacansini kungavikelanga. Yikho hayi siyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bengaze bayenza injayelo yokuthi bahambe emacansini bevuke ekuseni sebesebenzisa leli philisi. Sokuyi-misuse or abuse yephilisi lele okuthiwa yi-morning after pill.
UZibusiso Mnandi omela amalungelo abasakhulayo ekunhlanganiso abangane uthi abatsha banamhlanje abasaqakathekisi ezamacansi njengabakudala.
Indlela esesikhangela ngayo ucansi lendlela esikhangela ngayo ukuzithwala sokutshintshile sokusenza ukuthi abantu ucansi kabasaluthathi ngendlela abantu ababeluthatha ngayo. Lokhu kuyenza ukuthi abantu bagcine bezisebenzisela amaphilisi lawa but kuyukuthi kudala ucansi lalingaphongukuyenziwa. Kwakumele kube lezinto ezenzakalayo, umele ulotsholwe, umele uyenzeni ukuze uqale ukungena emacansini.
Unkosikazi Khadija Kasim, ingcwethi ecubungula indaba zabasakhulayo, uthi abatsha kabalalwazi olugcweleyo ngokuzithwala nokuzivikela emacansini.
I don't know if it's lack of emancipation or just simple ignorance or whether they're choosing to use this pill instead of other birth control methods like IUD, Jadal, Depo, birth control pill, and as. But I'm thinking it's just ignorance because by now, wonke umuntu usefundiswe birth control, different types.
Amanye amadokotela athi kumele abatsha bezivikele sonke isikhathi uma besiya emacansini kulokuthi besebenzise i-emergency contraception pill. Imele iStudio 7 iseHarare, nguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje, uhlelo lwabasakhulayo with the Connection, lapho esiyabe sicubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezimwe.